sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-29 Mfandula 2023 ngo-Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe bayazikhohlisa ngokuthi bafuna ukhetho lwenziwe kakutsha. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu e-Amnesty International ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe olokuhlukuluza abaphikisana naye.
Kulabantu abanjengabo Sikhala, uJob Sikhala olokhe etholinsiswe njalo kungapheli, olokhe engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo sikhuluma nje.
Amapholisa athi sokubuthwe abachayeli abedlula 26,000 abephula umthetho phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle.
Liqiniso ukuthi kade bekhangelele ama-public service vehicle labo abahamba bengana amaphepha akwanileyo emgwaqweni, kanye bekhangela laba esingathi thina ngabo windi.
Kodwa abanye abachayeli bakhala ngokuthi lolu hlelo ngoluhlukuluza nje uZulu.
Akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezi muli zabo, bahambise abantwana esikolo, bathole imali zokubhadala amarenti abahlala khona, bathenge lezi muli zabo njalo ukudla, baphile abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe bayazikhohlisa ngokuthi bafuna ukhetho lwenziwe kakutsha. Ekhuluma izolo emhlanganweni wedale elimqoka lebandla le-ZANU-PF ele-Politburo eHarare, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi angalaleli labo abaphupha libalele. Umnangagwa uthe inkokheli yebandla lakhe sokumele ibophe ziqine isungule inhlelo ezizathuthukisa impilo kaZulu. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena umninge lokuthi uMnangagwa kasoze aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka-2028 ngoba waqilibezela kukhetho. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyadlodlobala elizweni, njalo ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe olokuhlukuluza abaphikisana laye. Linhlanganiso yethulela umbiko ekuseni lamuhla phansi kwesihloko esithi Human Rights Under Attack. Ithi abantu bayahlukuluzwa nguhulumende kaMnangagwa, kanti labo abazama ukutshengisela ngokuthula bayavinjwa kumbe ukubotshwa amahlayana. I-Amnesty International ithi inhlanganiso ye-SADC le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze kuqedwe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association.
Vele abantu babekhangelela into erongo ukuthi osengenile ngemva kwaMgabe uzabusa ngendlela elomehluko. Umbuso yiZANU-PF iyo ephetheyo, kayitshintshanga, lokho iyo eyangena mhla ka-18 April 1980. Ngakho ke kungatshintsha obusayo ovela kuZANU, kodwa impawu zeZANU zizabe zilokhu zibonakala. Yikho lokho okukhona, asingakhohlwa ukuthi inhlangano yezepolitiki esembusweni yiZANU-PF. Kungabe kuhluke ukuthi usekuphume uMgabe kwangena uMnangagwa, kodwa iZANU-PF ayiphumanga. iZANU-PF lokhu isesihlalweni ngakho ke obekhangelele ukuthi kungaba nomehluko kube lokuhlonishwa komthetho lamalungelo abantu ubekhangelele okubi kakhulu umnangagwa uhamba ezinyathelweni zikamgabe ngokuba bobabili bakuZANU-PF balandela inhlelo zeZANU-PF yiyo indlela yayo iZANU-PF yona leyo
kodwa abeZANU-PF Ncube bathi kulo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba abantu bakhuluma intando yabo kanti la umongameli Mnangagwa simuzwe ekhuluma ku-United Nations esithi usegxilise umbuso wentando yeningi eZimbabwe
Gasilo qiniso ukuthi abantu baphila impilo enhle eZimbabwe ukuthi amalungelo abo ahlonitshwa ukuthi bayakhuluma lokho abangabe bekuthanda ngesikhathi abathanda ngaso okuvunyelwe ngumthetho welizwe ungananzelela abantu abanengi sikhuluma nje njengamanje kulabantu abanjengabo Sikhalo Jobu Sikhala olokhe thonisiswe njalo kungapheli olokhe engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo sikhuluma nje ungakhangela ukuthi abantu bavinjwa njelwa njani inhlanganiso ezizimeleyo zivinjelwa njani ekusebenzeni ungakhangela indlela ukhetho olubanjwe ngakhona ungakhangela nje izinto ezinengi kubotshwa njalo nje kwabantu babotshwe bakhululwe ungakhangela ukuthi amalungelo abo avimbeleke njani abamacembu aphikisayo azange bavunyelwe ukukhankasa ngendlela ekhululekileyo kuyakuvezela kahle kamhlophe ukuthi kakula nguquko ekhona kusuka ngo-2017 unyawo lokho lelungoludala lona liyana kungabe kutshintsha izicathulo kodwa umnikazi lokhe munye lokhe kucatshangwa ngendlela efanayo lokhe kusenziwa izinto ngendlela efanayo
iAmnesty International ithi kumele iSADC leAfrican Union zibone ukuthi amalungelo oluntu ayahlonitshwa eZimbabwe kahle kahle kuyini inhlanganiso lezi ezingakwenza
Yebo kambi inhlanganiso ezinjengabo SADC o African Union le United Nations zingakhuthaza amalunga azo ukuthi ahloniphe amalungelo abantu kodwa lo mthwalo ungwabantu bakulelo lizwe abantu beZimbabwe kabayeke ukukhangelela umsindisi ovela kwenye indawo kakho umuntu ozavela kwenye indawo ayikho inhlanganiso ezavela kwenye indawo ezabakhulula ezatshintsha izinto eZimbabwe ubona kumele kube yibo abathi asifuna ukubuswa ngokungahlonitshwa amalungelo abantu sifuna ukuhlonishwa amalungelo ethu bakwenze kucace bakusukumele khona lokho uzabona izizwe ziqonda kodwa nxa ngabe begoqa izandla belinda umsindisi besithi ukhona ozayo khona ozavela kuSADC khona ozavela kuUnited Nations khona ozavela kuAfrican Union kuzahlala kunje kube kubo kwedlula lokho kuze kube nina nini
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe obexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo Amapolisa athi sokubotshwe abachayeli abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,000 ilizwe lonke jikelele abephula umthetho phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle. Eloba inkundleni yokuxhumana eX amapolisa athi iningi lababotshiweyo abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 10,204. Ngabezimota ezithwala abantu zingelamvumo ama Honda Fit lezinye okuthiwa imshikashika kwabotshwa labo windi abafika phose inkulungwane ezimbili 1761 Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association umnumzana Paul Makiwa
Siyayibonga iprogram le eTonyona Tame the Traffic Jungle esithemba ukuthi siyibona ukuthi ihamba kahle. Liqiniso ukuthi kade bekhangelele ama public service vehicle lapho abahamba bengala amaphepha akwanileyo emgwaqweni. Kanye bekhangela lapha singathi thina ngabo windi. Kanye lokukhangela eminye imithetho eminingi ekade ikhona ukuhambelana lemgwaqweni okungabe kuyephulwa ngabahambi abaningi nomuntu okuyephulwa izimoto eziningi. Sikhona lapha nxa sikhangele bona amapolisa lapho abayenza khona ama roadblocks abo isicelo sethu ukuthi babe lalo athingathi ngama safety measures okufana lokuthi bafake isign police ahead bafake ama drum amahle kanye lama cones amahle hathi ukuthi kwesinye isikade bayaphonga udobha nje ama drum angalalo kupendwa nomuntu okukhanya ukuthi alani becine besebenzisa amatshe noma ukuthi ama tire lokhu esithi thina kakuhambelani le safety health environment leyo esiyakwazi ukuthi la isithole ku police charter siphezulu khona lapha sibona ukuthi sinamabhasi amaningi lawo angalama number number plate amanye angkhona angabhathathi noma lomthelo lawo esingathi ayenzakale ukusuka ngo 2019 kuze kube namhlanje nqa ngikhuluma namabhasi la ngikhuluma ngamabhasi a undertake of Zupco ngokunjalo siyacela ukuthi uminister we transport lo minister of home affairs babone ukuthi abanikazi bamabhasi labo bayabhadala imfanelo ezimele zibe khona emabhasini wona la nqa singakhangela izihambi lapha lalaphana kanye labona lapha esingathi bona ngabanikazi bezimoto bangabe bephuza ukuthi bafike emsebenzini umuntu baphuze ukufika ezindlini zabo kodwa siyacela ukuthi kabe lokho bemanyane namapolisa njengoba uhlelo lolu lukhanya ukuthi lulondoloza imphefumulo yethu nqa sikhangela indaba yamafezi lapha lalaphana abanye abantu bangabe sebefuna ukuthatha advantage ukuthi bacharge imali eningi kodwa ke la sithi kulabo abanamaphepha ayeneleyo kaba yale lokho becharge imali efaneleyo njengoba nqa sokunje babe sebeyenelisa ukuthi batholakale bethala ama trips amaningi kulabo esingathi thina babochiwe betholakale ukuthi base sedini elingasilo lomthetho siyacela ukuthi bona ama operators wona la njalo njengoba i Road Motor Transport Act iyavumela ukuthi kube nama meter tax nama non meter tax njalo siyacela ukuthi uminister of transport yozona lezi imoto ezingeze emshikashika makazivulele isango ukuthi zihambe zo register ukuthi ziyenelise ukuthwala abantu njengoba lapha uhamba khona imoto lezi ezincane ezemshikashika kakwenelisi ukuthi kungene amabhasi noma amakhombi nqa sikhangele abantu abaningi abahamba emgwaqweni siyabona ukuthi bayawulandela umthetho sokuzathi nje abalutshwana yibo abatholakala bengawulandeli umthetho kodwa ngenxa lokhu sithanda ukuthi sikhuthaze ukuthi umuntu wonke osebenzisa umgwaqo kazame ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni.
Lo ke ngumnumzana Paul Makiwa unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association. Silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lomtshayeli umnumzana Edwin Dlovu ongukansila wedolobho lakoBulawayo njalo engusomabhizimusi yena othi lanxa lolu hlelo lukhangelelwe ukulungisisa ubudlwangudlwangu obusemgwaqweni indlela lwenziwa ngayo ayiqondanga.
Amapolisa eZimbabwe Republic police alohlelo kobulawayo lapha kuluhlelo ke lokubopha ke izimoto zemshikashika lezi singathi ngama Honda Fit la mini michova amakhombi ke angekho emthethweni kunye lezinye imoto nje ezihamba ke zephula umthetho zisima endaweni lapho kungamelanga zime khona ezinye njalo ngezingena ke ama light e robot ke ebomvu kanti kuyabudingakala tizime baphakathi kwalo ke lolo hlelo ke amapolisa kuluhlelo ke esingathi thina yebo kambe alulubi luhlelo luzama ukuthi ke dolobheni ke kube lomthetho izimoto zisebenze ngendlela eqondileyo mboni ngani hachi asohlelo singalusola la kungakhathalekile ukuthi luhlelo lwenziwe ngasiphi isikhathi kodwa ke mboni ukuthi luhlelo luqondileyo kuyadingakala ke ukuthi idolobho ke kube lomthetho imota zihambe ngendlela eqondileyo njalo lezi ezifuna ukuthwala abantu kube izimota ke ezilobisileyo zabhalisa ukusemthethweni zibhadala imithelo edingakalayo ukuthi ziyibhadale.
Kukhona okungaba kusenza ukuthi abantu bengalandeli imithetho ikakhulu bona laba abemshikashika ukuthiwa ibababotshwayo kuyini kahle kahle bayenza ngabomu na kumbe kudubeka ukubangela ukuthi bagcine besebenzisa imota zona lezi.
Yebo kambe lolu hlelo lukhona lwenzakala edolobheni lakoBulawayo ke kubotshwa ke kwezimoto zinalezi ezemshikashika kodwa ke eqinisweni labo bantu asobantu abazenzayo kumbe abazenzisayo ngumumo welizwe umnotho welizwe uphansi uwile akulamsebenzi akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezimuli zabo bahambise abantwana esikolo bathole imali zokubhadala amarenti abahlala khona ngelezimuli zabo njalo ukudla baphile abantu yikho sibona ke imoto zemshikashika ziba zinengi ke umuntu angathola imali secabanga ke ukuthenga ke imoto yemshikashika kwenzela ukuthi aziphilise yikho kasinike siwasole kangako kodwa kumele sikunanzelele ukuthi konke khona lokho kubangelwa kuyini kubangelwa ngumumo welizwe umumo welizwe kakumanga kuhle kwezomnotho akulamisebenzi akulamali akula njalo ezombusazwe eziqondileyo
abantu ke abaphathekanga kuhle elizweni. Yikho ke sokuyindlela ukuthi abantu baziphilise ke. Yikho sithi mina lanxa nje kudingakala ukuthi ke kube lomthetho kulandela umthetho elizweni, kodwa ke okunye ke kubangela ukuthi ke abantu benze nalendlela benza ngayo kungabi lomthetho ke ludubo lukhona elizweni lokuhlupheka okuningi okukhulu kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukansila wakoBulawayo njalo ngumtshayeli obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo elakwele Namibia umnumzana Benardus Swartboy uthi umanyano weSwartdag uyekelela eleZimbabwe liqhubeka ligilibezela kukhetho sonke isikhathi kungenziwa lolu khetho. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi isiphathamandla somsakazo weZBC umnumzana Robson Mandu usemiswe umsebenzi ngemva kokucela ucansi kumsakazi uFarai Juliet Magada osebenza laye khona le eZBC. Leli phephandaba lithi lilemilayezo edlula imizuzo efika phose amachumi amabili ekaMandu ecela ucansi kumagada obefuna ukuphiwa imvumo yokusebenzela eHarare. UMandu ubikwa esithi ubesithi engaphiwa icansi uzavumela umagada ukuthi ayosebenzela eHarare asuke kwaBulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Lokudabuka okukhulu kakhulu ngalowo baba lo othi ilizwe liyakhiwa liyaphambili. Angazi ukuthi bayakha phambili kuya phambili kuphi, ngoba ilizwe balibulala since baqala ukulibulala beqala ukubusa, ngoba kulanto edivelophayo abayiyenzayo nje just ukuvuselela lokho okwafayo kunye nokunye. Imigwaqo nanku umgwaqo ungabheka umgwaqo uma usuke eBhebhiki lapho siyabamba iBulawayo, umgwaqo ugubhekile amakhampani abalekile amaningi abantu bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke. Lama ukhuluma elizweni wabukhulu ukuthi kweZimbabwe vele abantu sebekubheka nje njengomuntu nje ohluphekileyo, umuntu ongenancwedi. Babhizi manje bafakana ezikhundleni, akula nto abayenza, bafuna ukutshontsha, bafuna ukuqedelela ilizwe. Ilizwe libolile leli libole ukubola, kuhambe ngo-follow road usuke eBulawayo seluqala ukubheka umgwaqo ukuthi ugubhe kanjani. Angazi ukuthi bona ilizwe abantu balilakha lini, hayi la abantu bazihluphekisa shef and besazohlupheka abantu bakithi, sazohlupheka okunye le-5 years lelizoyibona. Abantu uma besuke eBhebhiji besiya kuBulawayo sukuyamele bathenga izikepe ngoba kugubhekile lapho, amapotholo akulungiswa lutho. Usethi baprotect into zabo lezi abazitshontshileyo kwamanje baphume kahle, bavume ukuthi badliwe bengatshontshi amavoti. Umthetho siyawazi asikukuthi abantu uma bengekho kuphalamente lapho abafundanga, siyakwazi yonke into eyenzakalayo isiyibona, asikuthi iziphukuphuku.
MaStudio 7 ngabe livuka njani? Ma-councillors wakoBulawayo, uDavid Coulthard is a senior member odeserva ukuba mayor wakoBulawayo. Angazi ukuthi lo munye othisha ukuthi bakhethelwa, bakhethelwa vele ubaba. Nxa umuntu engubaba ekhaya uyachaya umthetho, so uchamisa uyafaka iwedi fomnyarari zinangane. Mina liye muntu nje nami kwaBulawayo ngibeselikhethana ukhethiwe lo muntu, akazange ngokuthiwe dictatorship, hayi ukhethiwe ama-councillors wavotelwa wafakwa ama-objections, azange kube lomunye ofake i-objection. Dalo umsekeli wakhe waba same story futhi singabibe ingqondo yokuhwaba yokuhwaba. I-5 years iyaphela siyokhetha omunye futhi umunye.
Umlayezo lo wawuhambisa indawo zonke eziyathembelene eZimbabwe ukuthi amabhoda avalwe from 7, sisebenzisane sonke ngoba ukuthula ngakwethu sonke, abasemazweni nalawo aseyakhelane neZimbabwe abazame kakhulu ukuthi 7 October amabhoda babe sethole amaphepha okuvumela ukuthi bayenza shutdown laba abangavunyelwa khona bangayihluphi, abafuna ukugala ngokuthi ama-embassy avale. The whole world la kune-embassy yeZimbabwe khona, asizameni sibili ukuthi sibe siyobambisana, bavale ama-embassy angasebenzi. Kwenzela ukuthi mina ngakho e-AU, e-BRICS, e-EU zonke nalo Commonwealth zizobona ukuthi si-serious.
Hey, linjani bani ku-Studio 7? Hey, awone indaba leyo zitawana leyayi, indaba leyo lamahambisandaka kahle le, kutona utana tela omama bethandana wodwa, amadodara ethandana wodwa, ayinto yakhona la vele ayiyenzela. Usihlulana umali esile nje ngize efake i-odiyo la esithi ayosize efile ngazofile omunye umama sibini. Hhayi, into yakhona vele ayikho right.
Ye, ngabe livuka njani basakazi bethu abahle be-Studio 7? Ye, igama ngiyiprova sebele ngikhona lapha ePitori eGauteng. Laphana nanguba kudube laphana nyamuzwa uyaphawula laphana uyakhuluma ngendaba yeGooground. IGooground la manje abantu basaselenhliziyo ezibuhlungu, so yena engathi kwakuyimpi ayesilwa ne-PF SAP. No, laphana uyaphazama laphana uba kudube akazama ukuthi ilungise lento leyo, engakhuluma into engasiyiyo uNumzana Witness Dube.
Mbalekele isikhathi kengedlulise lokhu bantu. Siyabonga sihlobo zami, basakazi abahle labalaleli lonke. Bengile sicelo mina nje sibona ukuthi umdala wena into zithi ungukhumalo wena lowu ogugele egoli ngokuswela ingqondo, ngani uyayekile ube kwethukuthamisa, ngani uyayigada indaba engabuya ngazocontest yena aba ngupresident? Phela sibona ukuthi umqondo wakho ungaphi kulokwethukuthamisa, ethukuthamisa emini uyi-TPC yebusuku uyizanu kuthuka, ukudelela udelela thina kadeleli thamisa, wagugele egoli ngokuswela ingqondo lakatest lokhu efuna ukube wona izinto lekuvoteni kabuyi ofuna ukubathunebeza abantu wakhe ngobani? Siyacela ukuthi ngani uyakasihloniphi umdala wento okuthiwa ngukhumala, uzithi ngumdala. Akula muntu omdala olengqondo ezibolileyo njengalezi, zibolile ingqondo ezazama ukuzenza ube kwethukana lochamisa. Indaba engabuye ezokhontesta yena, akula muntu omdala olengqondo ezifileyo njengalezi. Siyabonga.
Cha, itshelwa njani balali be-Studio 7 ngofela iqinisa lokhulumayo? Uyazi amadoda ezanu-PF nabafazi bakhona, uyazi bafana naloya umfazi indoda leya edlisiwe, edliswe ngumfazi. Ngoba nje indoda edliswe ngumfazi phela konke lokho okushiwo ngumfazi iyakumamela. Umfazi engada kube nje iyakumamela, kuyafana nje exactly nomnangagwa. Umnangagwa uzenzela umathanda nje, uyazikhethela, uzingenela ngale, aziphumele ngale. Angazi noma umnangagwa nama-advisor unawo noma akazisebenzisa ama-advisor, angazi. Ngoba the way ozikhethela ngakhona abantu abaseduzane naye, surrounding him, ukuthi vele uzikhethela ifamily yakhe nje, ukuthi ifamily yakhe akube yiyo emsupporta, ifamily yakhe akube yiyo vele ohamba nayo. Kodwa kube kukhona amadoda abanjengabo Gawule labo, ifi ngabe kuthiwa mpela ngabadoda mpela lawo, ngabe ngithi hayi badlisiwe labo, umnangagwa wabadlisa. Ngazi ukuthi ma ngabe behleli bonke nje nabo umnangagwa lapho, kutsho ukuthi kukhona umnangagwa obachuphela khona ngozipho ebafakele ekudleni. Ngoba the way umnangagwa abamsaba ngakhona, abangakwazi ukumchallenja ngakhona, akusi madoda la, ngamadoda ngamablugwe nje. Yabo Gawule labo, bochuma labo, bonke labo bolentizana, hayi ngamadoda ngamablugwe nje. Ngoba ungathi nje into nje vele abayihlalele lapho kuzame ukuthi bona bavume nje lokho okushiwo umnangagwa. Bengakwazi kona ukuzilwela, bangakwazi ukuzikhulumela, abakwazi phela ukumchallenja umnangagwa. Angazi ukuthi mpela ama-advisor kazakathi nawo athini ma kuyukuthi azobona umnangagwa uphuma angena azidiliyele nje phezu kwaba. Futhi akababoni, akababoni ukuthi ubona ngathi izalo ngeyakhe i-one nezibhabhe yikhampani yakhe.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lisithumele imilayezo emfitshane engedluli i-2 minutes. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Ngesikhathi umhlangano we-United Nations General Assembly uphela kunyanga kaMpandula, abakhokheli bamazwe omhlaba baveze imizamo yokulwisana lomkhuhlane wofuba we-TB ongumkhuhlane obulala abantu abaningi emazweni omhlaba. Umkhuhlane wofuba we-TB usuleminyaka uhlasela abantu emazweni omhlaba. Kucatshangelwa ukuthi umkhuhlane lo uqhubekela phambili uguquka njalo ubulala abantu abaningi. Naloba umkhuhlane we-TB uvikeleka njalo uselapheka, uqhubekela phambili ubulala inkulungwane ezine ngelanga njalo uhlasela abantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu. Ngumkhuhlane owejayele ukuhlasela abampofu, abangela kudla okwakha umzimba, lalabo abangafinyeleli ukwelatshwa. Emhlanganweni obukhanyela umkhuhlane wofuba lwe-TB lo, abakhokheli bamazwe omhlaba babetha izinqumo okufanele zigcwalisiswe ngomnyaka ka-2023. Izinqumo lezi zigoqela ukufinyelela lokuvikela abantu abasengozini yokubamba lomkhuhlane abayisilinganiso sokungamachumi ayisithiyagalolunye ekhulwini. I-90% lokwelapha abantu abalomkhuhlane we-TB, ukulungisa umuthi owodwa owokuvikela abantu ukuthi bengabambi lomkhuhlane, lokubona ukuthi imali zokwenza lokhu ziyatholakala. I-Melika isebenzisa inhlanganiso ye-USAID isisungule inhlelo ezintsha ezisekela amazwe athiyeneyo ukulisa umkhuhlane wefuba owe-TB. Lokhu kuphakathi kwenhlelo ze-USAID ezemali edlula izigidi ezingamakhulu amathathu lamachumi ayisishiyagalolunye, 394 million, ezihlose ukulisa umkhuhlane wofuba owe-TB ngomnyaka ka-2023. I-USAID izasebenzisa imali efika ku-$8.5 million ukwengezelela usekelo lwenhlelo ze-TB endaweni ezilokulisana ikakhulu endaweni ezilabantu abasengozini yokubanjwa ilomkhuhlane e-Ukraine, Afghanistan, le-Burma. Ngasikhathi sinye ilizwe elilodwa kumbe amabili aqakathekisa i-USAID kunhlelo zokulisana lomkhuhlane wofuba owe-TB zizaphiwa enye imali edlula i-$15 million kuwona lomnyaka ukuze zisungule inhlelo zokuhlola lokwelapha lomkhuhlane. I-USAID isebenzela ndawonye le-Smart for TB Consortium ekhokhelwa yi-Johns Hopkins yasungula uhlelo lokucwayisisa ngokuvikelwa kwabantu ukuze bengabambi umkhuhlane we-TB ngenhloso yokuba lomuthi ovikela lomkhuhlane okwesikhathi eside. Njengenhlanganiso epha imali eningi ekulwisaneni lomkhuhlane we-TB, i-USAID isiphe i-$4.7 billion eyokumisa umkhuhlane lo kusukisela ngomnyaka ka-2000. Isebenzela ndawonye lezinye inhlanganiso, i-USAID siphephise abantu abedlula i-75 million. Umzamo lo osanda kusungulwa uveza ukuzinikela kwe-USAID ukuqeda umkhuhlane wofuba owe-TB emazweni omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Lapho yakhona ungikhumbule, remember me. Ingoma kaLucky Dube sigqubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani, kesikhangele inhloko zendaba. inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eAmnesty International ithi uMongameli Emmerson Mnangagwa uhamba qathu ngonyawo lukaMuyi umnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngoMvulo. Igama nguChris Dande, kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo 7:30 zonke ntambama.